Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 1 Mabasa 2021 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abakhandileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khona phana basebenza bebangayi. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incumeka imizamo kahulumende yokulwisana le COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane, iphe esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwe-council e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezim post ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Phunye utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So now in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu labo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi esintwini bathi yeke uthathe ijoyinti lihambise emfuleni ukuthi kuyenathe amanzi. Liyafika linganathi nxa lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence. Qakathekile indaba ye-confidence building between those that are governed and those that are governing.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezizalwane lezeZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchazisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abakhandileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khona phana basebenza bebangayi. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even, you know, making it easy and simple in learning language. Mele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health besebenzisa iTwitter page yabo kanye kumaphepha andaba kaHulumende besebenzisa njalo imisakazo eChineyo kaHulumende nsuku zonke bekhipha imibiko eChineyo besebenzisa indima eChineyo bechasisela uZulu okwenzakalayo elizweni okumayelana ngeCOVID-19 kuyini okunye okumele kwenziwe nguHulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleli gcikwane kanye ngamajekisen akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleli gcikwane.
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga kuphela ku-social media, awumelanga kuphela ku-Twitter ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda i-data lokuthenga elokuthi bengene ku-Twitter lakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga i-data na. So yithi mina i-government laba ama-authority kumele lithathe that initiative because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe njengalapha nxa becampaigner, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand ukuthi siyangathi, kuyangathi. Njalo uma i-republish i-plan, a clear plan yokuthi bazadistribute njani, i-plan elesikhathi, i-plan ama-budget akhona ukuze ebe transparent. Ngoba siyakwazi ukuthi kunendaba ezibeke around corruption and you know ama-funds elahleka, all those things clear so that everyone can follow abantu benayitile, abantu bekwanise ukuthi nawo bethathe i-vaccine yabo bekuthaba ngoba bekwazi ukuthi information banayo and bele confidence to the entire process.
Mnumzana Ashley Phunye lilonga lenhlanganiso ye Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo Michael Obe we Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lahlanu 34,686 babo bengabagule basila kulomkhuhlane osukulele abedlula inkulungwane lengxenye 1523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili ye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane lendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi kabavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yeu.
Asizange sizwanane lohulumende, sizazonana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Gurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yazazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo makumi maviri nezvishanu kubva muzana.
Ukubeke sithi vona vafuna ukuhuliswa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhu.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana ukuthi thina njengesebenzi savapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Ana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno.
Omene nhlanganiso yavavalisi. A Progressive Teachers Union, umnumzana Takawafira Joe uti bona njengababalisi bebengamelwanga kulomhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho, esifuna ukukutsho ukuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo. Abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnye umbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphe esitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo. Ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudaba silazicathula silaziqhuku.
Uhulumende ukuthi izisebenzi zakhe zikhangelwe ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungela le nhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi azibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo unhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center, ERC, bathi bayalemukela ngenjabulo lelinyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru, Mashingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso abathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kukhetho noma by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. AbeZEC babike nyakenye ukubana basake bame ukuqhuba lolukhetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhanyela ukwenziwa ngabesifazane ekumelane nelobhubhane lwe-COVID-19. Sikhanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Na Courtney Ross intombi kamuyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa nyakenye eMinneapolis namhla utshele umthethondaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kwelemelika ngokuthi ngama-opioids, uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphosa kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoniswa kwecala elethiswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. Umthethondaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala ethiswa owayengumongameli wawele Ivory Coast uMnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela umnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalecatsha la asezama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni atshiyeneyo.
Ngesikhathi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota, amabandla aphikisayo athi abhekane lengxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane lengxaki efanayo, amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Swithani Chirodza, isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga leZANU-PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana ba-register, ngoba sikhathesi sikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies ethu nalawa avele emalutshwane lapha kobulawayo ezi-12 angagcina ehlile inombolo yangibona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcine ku-10 kumbe ku-9 ama-constituencies. Okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edalele ephalamende. So kuqakathekile ukubana despite ukubana siyi-ZANU-PF kumbe i-MDC kumbe i-MRP kumbe yiphi nje iphathi zapla iqoqele kwafana, sonke siphume phandle siyonengabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota, kwenzela ukubana kose kulokuthi siqinele ama-constituency kodwa ecine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhanyile ukubana ama-voters maningi. Kuyafana lezindaba indaba yase-country bangale mina ma ngikhanya iyodwa isikhwalisa ubana indimele iyi-constituency iyodwa ikhishwe luveze igqokala ne-constituency ikhadi bakizimele yodwa ilivevela izimele yodwa. So singenza njalo sabe sesigene one more constituency sesibe 13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala bengaphuma beyovota nxa bengasukubangaba bayovota
Lokho. Sesibuya kuwe Mnumzana Chirowodza, alila ngxaki yini? Sike sakhuluma lo Mnumzana Mafesithi amalunga MDC yabotshwa nxa izama ukuqoqa umhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Sicabisa udaba lolu ngokuthi ithini kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo register nada ambalo kesabalo kwethuselwa amapholisa indaba zokuzeziphola bakathi nangelazi nangelukuthi mhlane yethu yonke emalongisi besibona abantu bevakela amapholisa bonakala abethisi bebatshele ukuthi hhayi alimelangi njani. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukukhankasa kuza phanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu kathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi kulesikhathi lapha ukuvunyelwa ukwenza imihlangano kukuvela lathi sizesinto kuzamukezi bekungela mihlangano esiyenzayo besingabutanisa abantu ngenxa ebhubhane lolu olwe-COVID ebenjani savala nama office. So ngesinye isikhathi yabona wonke umuntu vele ebenjani ebengeneliswa na approve. Kodwa ngemva kokurelanswa kwe lockdown kathesi sokuvunyelwa ama-gathering afika 50 abantu, ngibona ngantu sokungahambela kusebenzeke ngendlela efaneleyo. Akukhethile ubana ungayimpati lathi sinjeizanipeo besingavunyelwa kwezinhlalo naleyo.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolichasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokubebuya bedinga ukubana bajoyine bebe ngamadlela ezanipeo. Nakhona ngapha kobulawayo kuyatholakala kwenzakala sibisha. Kunabantu belade behamba bebona besebenzisa ibizo eliphathi bezenza ukuganga behlale ngephathi, kodwa iphathi yena ingamelanga khonoko. So sesichazile ukubana sibe siba winner of singathiba one by one abanjalo siba expose because ukuthi bakhandele bathi hawu noke xa unti bona into le yisida kambe hayi asosida ngabantu nje bade beyihlukumeza bephakathi
ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele ndabana phela ngabantwana benkosi, ngabantwana bakamnumzana Nangagwa lapho kabafuna bengabotshwa kana nje lama-defection abatho abantu abasiyabasizona basuke kunemdisibe behamba kuzanu ekwedekwe kana ndoti beyamalunga ezanu pia kodwa bempanyeni kwethu 200 akuda muntu obojiwe abe MDC lengahlana noma bengu-5 bathe sikule kule ndaba ethi yaba abantu abayi-9 and bese bekhulume egceke ukuthi bayi-9 abantu ababojiwe kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above-5 abantu nxa bempanyeni kwethu lapha kokulawa abantu sebedisele kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela muntu oseke wabotha kodwa amapholisa azamile ukuthi banise inhlangano. So engingakutsho ukuthi nxa ngikhayeka imisebenzi nalo ukuthi sikhankase ukuthi abantu behambe beyerejisti kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakali ukuthi amapholisa ayabe esiphambanisa ngoba
sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke. Siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola, abaqoqa kwezomhlangano barejecta abantu nsuku zonke, kodwa sonto esingathi thina singahambe maphepheni kuntatheindaba ukuthi mina ngiyatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagxeke ezibendini yami bona laba abantu abasebenzaezanti bayathatha iy'mpahla zami ezi-MDC. Kwakumangalisi nxa kusuka zomhlangano bezi impahla zinakuyazi ukuthi zele zimpahla ezitebe ngodlami.
Lo ngumnumzana Swithani Chirowodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF belo Standikile Mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu-PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni kulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyi-leader iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le-contact laba ngoba bayananzela ukuthi i-MRP iyenza ama-indrosi amakhulu abantu bayayihlonipha i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha okwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula malanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imthwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla leZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini eNtabazinduna.
Sikuzwile okukhunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathebeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhlaka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlala egangeni ngenxa lawo abantu abangilande busuku amasotsha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabephikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulande ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho babakhipse siyakukhondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukhondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe nguNdibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabeba Foundation owabaleka eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidinga uhulumende amjustify, athi uhulumende kayisuye ngoba izigangi. Ngoba kusasa uNdibale naye uzavuka esegijiswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sokutheni. Siza kumakhathana sithi akuthi ukuthi uya kudeserve uNdibali ngoba kumbe ubule wezigani. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethithwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho, ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho i-comment yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisi umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandlela ezanu-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigumente esemgceke ebuza izinto ezi-genuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kanti kati vele wena uyabusivelani into ezagcina ukwenzela una uhataniswe ugidiniswe kwenze konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becatshiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
UJuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bathisha amakhaya ngobana bajijela amatshe esenzayo. And then ufuna umthetho uhlekelele uthi no, it's okay, they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Loba kulokuxokozela elizweni, umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lo mbuso kamnangagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisitsho ukuthi umzabalazo wethu uspiritually, impi yethu esiyilwayo asoyezandla, asoyembhobho, asoyezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazakwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Singeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kunengi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo, uPraxedes Jeremiah.